Lokho kuphume emhlanganweni obukhona namhlanje emini phakathi kwekomishini labafundisi bamabandla ezokholo lwesiKristu. Abafundisi bahlangene lekomishini le namhlanje emini kukhulunywa ngokuthi ingasebenza njani lamabandla ezenkolo lokunikeza amabandla ithuba lokwethula abafisa ukuthi ikomishini izilandele ukuze isimo sokukhumisana umlotha lokuthethelelana kuhambe kahle. Umfundisi uHuseni Sibanda uthe kuqakathekile ukuthi ikhomishini isebenze izimele ingangenelwa ngezombusazwe.
Yabona into eqakathekileyo ukuthi ikhomishini leyi ikhanye ukuthi izimela yodwa, akubi lesandla esinye esivelela kuhulumende. Khulumisane labantu, abantu bakhuluma inhliziyo zabo, abantu bakwanisa ukukhala, abantu bakwanisa ukukhuluma ukuthi ngubani owambulalayo kumbe ngubani owabulala izihlobo zethu.
Umnumzana Mandla Nkosi Mkhize uthe kuqakathekile ukuba udaba lweGukurahundi lungalinganiswa lezinye ingxabano ezaba khona elizweni.
Indaba leyi eGukurahundi ayingalinganiswa leyo mhlawumbe ngenxa yabanye abathi ama-diamond baswele, ngoba iGukurahundi you are talking about life, ukufa kwabantu.
Umnumzana Cosmas Mlambo yena uthi njengoba ukhomishina bakhethwa ngumongameli welizwe abalamandla okubopha loba ukuthonisisa owabakhethayo.
Kuzaqhubeka kunjalo ke, bazasubmitha CV bahambise, but the fact ukuthi ba-appointe ngenalwana umuntu, then yikho kulandela futhi bona, then they will follow his recommendations. Bangacabanga ukuhlala phansi phezu komsebenzi wonalalambe phezu kwama-report wonalana, bazahlala. Then laba kabalamandla okuthi bakhona bakuphushe lokhu ukuthi bakhona kumbe andibona kwabo bakwenza kuphela i-recommendation akuma-findings awo, then bangaqeda lapho sebeqedile.
Umgcini sihlalo wekhomishini umnumzana Selo Masole Nare uthi umthetho uyabavumela ukubiza iloba ngubani ukuzofakaza phambi kwabo okugoqela umongameli Emerson Mnangagwa.
Umthetho uyasivumela ukuthi sisaphine ubani kumbe ngubani ukuthi azonika ubufakazi.
I-NPRC ithi izaba lomhlangano omkhulu ozahlanganisa izabelo zonke zelizwe eHarare lapho okuzavunyelwana khona amanyathelo azathathwa yikhomishini ukulungisisa inhlupho zokungezwani elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.